Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingani tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 mhla ziku-4 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Silusizi mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala.
UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obhubhe izolo engozini yemota.
Amanzi asevaliwe, so ihlupho kube ngamagezi sizobuphikele sithi
Ikhansili yakobulawayo ithi ivale amanzi endaweni phose zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lamafekidali ngenxa yokuwa kwamagetsi ezitijini zamanzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obedume ngokusebenzela leli dolobho okwesikhathi eside. Udokotela Falala ubhubhe engozini yomgwaqo lapho imota yakhe kade ichayela isuke emgwaqweni yachayelela yagenquka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ingozi ethethe umphefumulo kadokotela Falala ichiye uZulu wakobulawayo ethithibele ngoba ebikwa evuke ezisebenzela kuhle njengenhlala yenza, kodwa emini kwasekuphuma umbiko wokuthi ungene engozini yomgwaqo egijimela ukuyasiza esinye sezigulane zakhe eGarden House wahle wafela khonapho. Ekhuluma namhlanje kobulawayo umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Mafios Siyamthembu uthi balusizi ngokulahlekelwa okungaka.
Silusizi mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala ubengudokotela osebenzela abantu bakobulawayo okweminyaka eminengi. Ngiyethemba kulabantu abanenge abahlala edorobheni lakobulawayo asebeke balatshwa nguye. U-Dr. Falala ubengomunye wabodokotela kunye lo Dr. Sururu abaqalisa i-specialty ye-family medicine edorobheni lakobulawayo.
Okugcizelelwe ngudokotela wedwa Ndebele, omunye wengcwethi zezempilakahle obesebenza lomufi okwesikhathi eside kobulawayo.
Njengabantu bezempilakahle silusizi kakhulu ngokusitshiya kuka Dr. Muriel Falala. Sebenze kuhle labantu both kuhulumende naku-private sector. Kathesi futhi ubesengu-lecturer esikole esiphezulu esenasti lapho befundisa khona i-program ye-masters in family medicine.
Umsekeli kameya wakobulawayo Councillor Mlandu Ncube uthi idolobho lilahlekelwe yisitsha esihle.
Siyethukile namhlanje ngombiko esiwutholileyo lapho okuswelakale khona uDr. Falala. UDr. Falala ngumuntu osebenze nzima kobulawayo kwezempilakahle njalo engumuntu ade ngusomabhizimisi especially kuwadwana. Sizwa ubuhlungu simadolo nzima dadewethu, kunzima ukubana sikhulume ngoba silahlekelwe umuntu obeqakathekile. Sikhangele indlela okuthe ngemva kohamba kaDr. Ferguson yena lamanye ama-doctors asale manager indawo eGarden House eyobelusizo kakhulu ebantwini bakobulawayo. Sithe molini duduzekani isikhathi Dr. Falala bese sifikile.
Unkosikazi Nokuthula Ndlovu isakhamusa kobulawayo obeselatshwa ngumuyi uthi limfa yikulahlekelwa okukhulu kwesizwe sonke.
silahlekele kakhulu uDr Falala usesithile siluthuli sibili lapha kobulawayo. UDr Falala ube ngudokotela ongumama, ube ekhona phana eGalen House iminyaka yonke leyi ekhangele ukuncedisa omama ngezinto ezinjengabo breast cancer le cervical cancer. Ube le program aseyenza on Fridays, njalo ube ngumuntu osebenze lo Ferguson Ndebele for quite a long time. So kobulawayo kube sibili engudokotela ekade simthembile ikakhulu ngokuthi ama-partners akhe uFerguson Ndebele are already late.
Udokotela Falala ngomunye weziphathamandla zezempilakahle ebezithenjiwe ezweni kusukela ekwelapheni kusiya ekufundiseni odokotela abasafundela umsebenzi, njalo ube linina elihlonipha isizwe. Ngesikhathi ebhubha udokotela Falala ubesebenzela eGalen House lakuzibhedlela ezizimeleyo lezikahulumende, njalo ube ngumqeqeshi wabodokotela eNurse Masters Class efundisa izifundiso ezefamily medicine. Wafundela umsebenzi wakhe ekolitshini leStellenbosch leMedical University edolobheni leMoscow kweleRussia. Uke waba ngumongameli weCollege of Primary Care Physicians Zimbabwe, njalo elilunga leWorld Organization of Family Doctors. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushort wave. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu. Kwatholakala abangamachumi amanelane 44 belegciwane le-coronavirus, abangamachumi amabili lambili 22 ngabafundi bezikolo ezijiyeneyo zeMasvingo. Kuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 bedlula inkulungwane ezilichumi 10,467. Abahlatshwe ijekiseni yesibili bazinkulungwane eziphezu kancane kuyisikhombisa 7,305. Lokhu kwengeze inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya kuzigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, okulinani eligoqela asebehlatshwe eyesibili ijekiseni kuzigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane liyinkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4684. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje wahlangabezwa ngabantu abaningi esilindweni sendizamtshina eRobert Gabriel Mugabe International Airport. Akwaziwa ukuba ubuye ephetheni ngokuphathelane lokumelana lomonakalo odalwa ukuguquka komkhathi emhlabeni jikelele ukugoqela laseZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana George Charamba, isikhulumeli somongameli, ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ubuningi babantu emagcekeni endizamtshina eHarare kuveza ukuba uMnangagwa uthakazelelwa ngabantu. Uthi kunengi akwenze eScotland okuqela imihlangano lenkokheli yamazwe afakela izijezo zenoto abakubandaleza noPF. Kakhulumanga ngokuza kwenziwa lilizwe leZimbabwe kulandela umhlangano lo omkhulu okuhlolisisa amaqhinga okuvimba ukudumala komkhathi. Umnumzana Believe Gawule okubandlaleza noPF uthakazelela okwenziwa nguMnangagwa.
Tshengisela ukusekela umongameli ngesisindo esikhulu kakhulu, ngokunjalo isitha sinqotshiwe, yiko abantu bebetshengisa khonokho. Njalo umongameli ume ngendaba yokuthi uhambe ngesikhathi urapoti walwana ebuyile uJohana lapho esitsho ukuthi hayi ama-sanctions eZimbabwe adalwa ngosathane ababefuna ukuthi aphambanise impilo zabantu elizweni. Ngokunjalo abantu bese besenza umvukela abantu wavukele uhulumende mabe ama sanctions ahluphekisa umuntu kuphela umuntu makhaza ahluphekisa labo abathagethe wona ama sanctions akusiko uqiniso konoko ama sanctions ayehlibekisa uhulumende uhulumende uyehlibekiswa ngama sanctions abantu bahluphekiswa ngama sanctions yonke into icacile yikho ke abantu bekhethe ukuthi bahambe ngobuningi babo.
Unkosazana Rejoice Moyo ingcwethi ebona ngenswelo zikaZulu uthi abantu babhekane lobunzima emaphandleni ngenxa yokukhudumala komkhathi.
Umuma womkhathi usuguquyile kakhulu. Masikhanyela ikakhulu esabelweni semathebeleleni North kulezitshengiselo esizibonayo ezisitshengisa ukubana umkhathi uyaguquka njalo usuguqukile. Masikhanyela eminyaka engamashumi amathathu edlulileyo siqhathanisa lamanje siyazibona lezo zitshengiselo. Indlela izwe leselisina ngayo sokwahlukile kakhulu. Okwamanje izulu eselisina sokulizulu elinganalesiyo ukuthi abantu balime bavune ngokupheleleyo bavune isivuno esiphilisayo njalo lapho nqa lithe lana sokusithola izulu elinalile siphepho libe lakho kubana likhubaze izakhiwo kanye labantu kanye lesifuyo.
Ngusizana Moyo uthi kunengi okumele kwenziwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle.
Kusenzakala iCOP 26 le kuqhakathekile ukubana iZimbabwe jikelele ikhangelisise ukuthi kanti yini engenziwa ukubana kuvikelwe abantu kulokho kugoka komkhathi. Kunengi okungenzakala ilanga leli eselichisa kakhulu. Kungenzakala ama-projects okubana leli langa libanjwe kutholakale amanzi ayiwo asoluhlupho kusetshenziswa i-solar power. Lokhu kungenza ukuthi abantu bavikeleke ekuguqukeni komkhathi lokho. Kungenza abantu babe nama-projects imisebenzi yezandla abangayiyenza besebenzisa leli langa eselikhathaza.
Lokhu kusekelwa ngumlimi ofuya inkomo uMnumzana Methusele Moyo.
Mina njengomlimi indaba yomkhathi iluhlupho kakhulu ngoba umkhathi lokhu usoma usiya phambili kuswelakala amanzi kuswelakala izulu okuthi ukuthi izifuyo lezilimo zethu akusathuthuki kuhle. Lokho kubangela ukuthi inzuzo yethu ekulimeni bekufuyeni iye phansi. So nxa kule mizamo yokuphatheka umhlaba wonke jikelele uthe gwaqa nje wade bethe gwaqa eScotland kukhulunywa ngokukhudumala komkhathi ukuthi akwehliswe ikusebenzisa izinto ezibangela khonokho amalahle lokunye. Yinto esiyikhuthaza kakhulu sikhalela ukuthi uhulumende wethu lathi sikhona apha eZimbabwe aphatheke kulezo nhlelo. Kube into ayinazelelayo ebonise abalimi esibonisa ukuthi umkhathi usutshintsha senze njani. Uhulumende lalwise ahlanganele lomhlaba wonke ukuthi kubiselwe emuva umkhathi ubuyele kuthini wawunjani.
EleZimbabwe elihlutshwayo kuswelakala kwemali lithi lilenhlelo eziningi ezilakho ukuvimba ukhudumala komkhathi. Akwaziwa ukuba lizathola imali kumbe hathi eyabelwa yinhlanganiso ye-United Nations eyokuvimba ukukhudumala komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ivale amanzi phose endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenzikini yalo lemafekitalini ngenxa yokuwa kwamagetsi ezidijini zamanzi. Njalo uhlupho lolu luyalungiswa ukwenzela ukuthi avulwe njalo amanzi. Embikweni awethule namhlanje umabhalani wekhansili uMnumzana Christopher Dube uthe uxwayisa izakhamizi ukuthi zivale impompi ukwenzela ukuthi amanzi engachitheki nxa esephuma. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhube lokhansila Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngamanzi kulikhansili.
Amanzi asevaliwe so ihlupho kube ngamagetsi sikuphithele sizovala amanzi. Nxa kungela magetsi siyabe sesisehluleka ukuphamba amanzi ukuthi amanzi ukuze ayefukulela kuzakhamisa. Yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesike lihlupho lokhu esiphezu kwelothize sasesiyithelile phezu komsebenzi wokudinga ukuthi yini eyenzakeleyo. esikhangelele ukuthi sithembe ukuthi usiyatshona la kuza kuzokulungunye okungcono sebeqedile ukusebenza sebekutholile ifonti yakhona kwenzela ukuthi abantu abekhona amanzi bawathole.
Bekulamanye yini amanzi akhona abangawasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumbako awakho? Ikhansili yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo esingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebelawona lawo malishwane kodwa abaningi bebengazimiselanga ngoba asisajabulanga ukuba nalufolo njalo. Kuluhlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagebe asicimele lathi singakwazi ngoba la izesayithi yifoti ayisukuthi bacimile. So ngezinye ihlupho esihlangane lazo siyibulawayo City Council, kodwa siyazama ukuthi lapho esinanzeleli ukuthi abantu sebekhala kakhulu kudayithi nabo sijomile, siyazama ukuthi amabhawuza ethona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeza abantu amanzi ngoba kulilungile nabo umthongo lokuthi bawathole lawo manzi. Sengibulawayo siyaxolisa kulokho, kodwana kungaqhubeka kuyukuthi kusasa kuzakufika kulokho ekunjalo, sizaba le ndlela yokubana sibone ukuthi amafawuzi ayagijima ngokuphakemeka ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyikuthi banawo abanye abalamabhoro alamanzi, esikukhuthaza ukuthi sicebise ukuthi baqale bawabhoyile amanzi lawo bawabilise bengakawasebenzisi, kwenzela ukuthi kungabi lokunye okungasolakala.
Lo-ke ngukhansela Sikhululekile Moyo, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansela yedolobho lakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukuzithuthukisa kanye lokulwisana negciwane le-coronavirus. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Zowe Voice of America ubika ukuba sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kwele Cameroon lapho kulungiselelwa khona imidlalo yenguqu ye-Africa Cup of Nations. Imidlalo le kukhanelwe ukuba izadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye abakuhlangothi lwebutho kwele Melika ole Air Force ne-Space Force bayala ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 besithi ukholo lwabo alubavumeli ukuba benze lokhu. Kubikwa ukuba loba iningi labo selihlatshiwe, kulabanye abatshaya phansi ngenduku besithi kabasoze belandele isinqumo sikahulumende esokuthi kumele bonke behlatshwe ijekiseni le. Okhokhela uhlangothi lwebutho olwe-Air Force uGeneral CQ Brown uthi kuqakathekile ukuba bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkampani ye-Facebook ikuphe enkundleni le umbiko owethulwe ngumkhokheli wakwele-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed obesithi kumele abantu bonke bavukele abalwisana labo abadabuka esalubelweni se-Tigray. I-Facebook ikhiphe umbiko lo isithi wephula iziqondiso zayo zokungavumeli ukukhuthaza ukubulalana kwabantu nokuthuthuzela udlakela. U-Abiy ulabalandeli abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million enkundleni ye-Facebook. Kuzenjalo abalwisana nohulumende wakwele-Ethiopia bathi sebeseduzane ledolobho elikhulu ele-Addis Ababa kulandela ukuqhamuka kwempi yomvukela nyakenye esigabeni se-Tigray.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke namuhla evela emhlanganweni wokuhlaziya udubo olulethwa ukuguquka komkhathi we-COP26 owenzelwe edolobheni le-Glasgow kwele-Scotland. Umnangagwa uthi uhambo lolu luphumelele ngoba ihlangene lenkokheli yamanye amazwe abalisa elemelika leBhilitane bekhulumisana ngodaba lwezijeziso zenotho, kodwa abaphikisayo bathi uhambo lolu luchithe imali Gwale eningi kakhulu ngoba uMnanga Gwale qula lakhe besebenzisa indizamchina yokuboleka kweli Azerbaijan ekhatshwe ngabantu abedlula ikhulu ababalisa inkokheli yezokholo bachithe imali eningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Dibali endawonye lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi yokwenza kwezanuPF ukuthi ke ngabantu abathi nxa bephuma besiya phandle kwelizwe ngabantu ababe besiya kuholiday okumele baspende imali behaya ifamachina yena leyo befike khona ngale babonakale abadume ngakho besiyashopha ikakhulu utshwala kudakisayo begcwalisa amatroli besenza lokhu lalokhu. Akumangalisi nje bekuzamangalisa ukuthi ngabagade indiza ye-economy bahamba belitshumi kumbe bebahlanu bekuzaba yinto emangalisayo kodwa bakwenza hayi akumangalisi nje inhlala yenza ikwenza kwenzana uPF okwayo ukuthi bafuna nje ukudlalisa imali yelizwe nje bekholisa bephuma besiya phandle khona ngale.
Ye nantu daba mnumzana Ndibali, wena uthini ngalokho?
Mina ngihlala ngithanda ukukhuluma ngento esile evidence layo. Thina abe EFF Zimbabwe uzathola ukuthi ama EFF wonke across iAfrica jikelele more than 22 sithi nxa sikhuluma ngolutho sifuna ukuthi sibe le evidence before us, sibe lama facts before us, asikhulumi ngama rumors, asikhulumi ngento nje esizizwayo from kobomakhelwane lezakhamizi ezinye singela ma facts, singela reference. So indaba leyo ukuthi batravele nge private jet ecosta this amount and ukuthi why did they do that, asilawo ama facts before us, but we can only say ukuthi kuvamile ukuthi umongameli welizwe uhead of state ngayetravela ukhona ukuthi kube lama apost adlula ukuthi nga utravela wena ungumuntu ngoba kulama security issues that must be considered and kulama advanced team that must be considered. That one ingani into vele etholakala umhlaba jikelele kodwa thina asikwazi.
Mnumzana Ndlovu, wena ngokubona kwakho umhlangano lo uzaphathisa yini isizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana udaba lona olwe climate change kumbe ukuguquka komkhathi kungani ludaba olungakhulunywa obala ukuze wonke umuntu akuzwisise ukuthi kahle kahle kuyini? Wena ukubona njani khona?
EZimbabwe akusiphathisi ngalutho. Okwenziwe ngumongameli uMnangagwa leqembu lakhe leZANU-PF kufana lobaba lwalo ukuthi endlini akulasitshebo abe sithatha okuyizuka kumbe okuyimpondwa lakho ayethenga inyama ebhawa awose labanye obaba esekuya ngikhaya afika afuna ukudla. Singananzelela iSouth Africa ihambile ngikhona ngale ifike yaphiwa imali yokuzoncedisa kunhlelo zelizwe labo. Umongameli weZambia wahambe bebahlanu lanxa kukhulunywa ngama-security issues then alawa akudingakala ukuthi kuze kuhambe imomo yonke yami esiyibone isiyakhona ngale. Yikho ke thina imali esiyispendileyo iningi ukudlula ama-returns esiza kuthola ngoku-athenda lowo mhlangano. Nanku phela simbone umuntu omdala emile adresa izitulo kungela muntu omlaleleyo bonke nje beboycottile ngoba besazi ukuthi akulanto ayikhulumayo ezabambeka, akulanto ayenzayo eZimbabwe eqondileyo kulokuncindezela. Abantwana beZimbabwe bayasafa ke ngombuso wakhe. Imali eningi, imali engancedisa bakithi ukuthi ithenge imithi ezibhedlela, imali engancedisa ukuthi kulungise imigwaqo, imali engancedisa ukuthi subsidize ofuweni lezinye izinto abantu benelisa ukuthi baphile impilo engcono.
Mnumzana Ndibali, wena uthini ngokungatholakala khonale emhlanganweni lo?
Indaba yokuguquka komkhathi yinto enkulu kakhulu ebamba amazwe wonke jikelele. Siyathola ukuthi siye sabona indaba yodubo lwelelo lwe-Idai okwatholakala khona ukufa lokudubeka kwabantu ngenxa yamanzi. So sizathola ukuthi indaba ye-climate change leyi ayi-affecti abantu from a particular region kodwa i-affecta wonke umuntu. Njalo ukuhamba kuka-president welizwe to attend kuqakathekile kakhulu ngoba sizafunda lathi ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kanti into zomkhathi lezi singazibamba njani ngoba into lezi zibuya ziziningi ngoba nxa umkhathi uguquka kutsho ukuthi le nyamazana kutsho ukuthi lokulima amasizini zethu engatshintsha kutsho ukuthi indlala ingabharha sibili e-Afrika le mhlabeni jikelele so ukuthi ehambe laye ephawula ekhuluma elalela eyinjenja labanye osowabo kubalulekile imali leyo okuthiwa i-South Africa inikiwe inikwe ngubani and bebanikelani uyathola ukuthi imali zonezi esizifunayo ukuthi lathi sizinikwe ngo-Britane sizinikwe ngo-America zimali ezibuya ngenxa yokuthi balama-interest yabo abalawo uyabona i-South Africa ingaqalisa ukuthatha umhlabathi nge-land expropriation without compensation ye-EFF izalandela iZimbabwe because imali liyana basonke bebanike kuyukuthi engabe kade sebeqalisile i-program ye-land expropriation Tina iZimbabwe is under sanctions because of inland reform program.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC selivumile ukuthi ukwehluleka kwalo ugcwalisa izithembiso kubavoti iyo imbangela yenze ukuthi abantu abaningi bengazihluphi ukuyavota lo nyaka lalo lagcina lenze kubi kakhulu ekhethweni lolu uThuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhethweni lwezabelo osanda kuqhutshwa kwele South Africa, ibandla le-ANC yilo elithola amavoti amaningi okwenze lathola amakhansili municipalities amaningi azalawulwa yilo. Loba kunjalo, maningi amakhansili lapho leli bandla elehluleke khona ukuthola amavoti azakwenza kube yilo elilawulayo. Lokho kutsho ukuthi leli bandla sekuzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze bebumbe ikhansili yomanyano ozakhokhela lawo madolobho. Edolobheni le-Johannesburg le Victoria ibandla le-ANC uzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze libumbe ikhansili njengoba lingatholanga amavoti ayisilinganiso songamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. Leli bandla libhekane lesimo esifanayo emakhansilini ambalwa. Okhokhele zokhetho kuleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi kusobala ukuthi imbangela yalokhu yikuthi iningi labantu alizange lizihluphe ngokuvota ngenxa yokwehluleka kwebandla elibusayo ukuletha izinto ezifana lezi ndlu amanzi amagetsi lakho konke okudingwa nguZulu empilweni.
Because they are saying to us, we love you ANC, we know you can fix things. If you don't fix, we're giving you a warning shot, and that's what has happened. But we will not vote for anybody. We'll rather stay away. And that's what they say. So we need to fix Eskom, electricity. We need to fix water crisis in the country, all those things that are butter and bread issues that affect our people.
Loba kunjalo abavotele ibandla le-ANC abafana lomnumzana Silas Dlamini bathi ngeke bavotele elinye ngaphandle kwayo.
Bekungaliwa yonke into ihambe kahle siphumile sayavota yama akuma wonke umuntu kodwa ke thina esupport iKhongolose siphumile sivotile sinqobile.
Ibandla le-Democratic Alliance yilo elibengelesibili kulolu khetho kathi ke lona lenelisile kunqoba njalo edolobheni le-Cape Town lapho ebelikhokhela khona. Ele inkatha Freedom Party yilo elesithathu nxa kukhangelwa amabandla athole amakhansili amaningi. Iningi lamabandla amancane anqobile ezikhundleni zamakhansela amaningi kodwa ngamanani angeneliyo ukuthi kube yiwo akhokhela amakhansili lawo. Noba nje kungekho izikhalazo zokuqilibezela kulolu khetho, kuningi amabandla aphikisayo akhala ngakho. Bakhona abakhonona ngokungasebenzi kuhle kwemitshina ebisetshenziswa ukuvota. Ukwehla kakhulu kwenani labavotileyo lakho sekulethe ukukhathazeka ngemva kokutholakala ukuthi phakathi kwabedlula izigidi ezingama-26 million ababhalisele kuvota kuvote abangaphansi kwengxenye yalelo nani 12.2 million. Isizalo seZimbabwe unkosazana Stele Mazwi yena uthi abancuma kakhulu indlela okuvotwe ngayo. Kunjalo nje iningi lezalwane zeZimbabwe sezincume kakhulu lolu khetho lendlela okubalwe ngayo amavoti. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo esikhulu ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obhubhe engozini yemota izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.